Uma Khumalo sengcono kwakathe si dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya, okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa, njalo amadokotela akahulumende afuna ukuthi amhlolisise ukwenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID.
Selilobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya?
Into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa kahulumende asebenza nsitha yinto abazihluthunele umama uThabita Khumalo. Endlini yakhe kulezinto ezimbalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe. Izinto lezi zilentengo ephezulu kachana kulamafoni le-TV, but bakuchile lokho. Lokhu kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho kwayenzakala kuma-comrades ethu umnyaka ophelileyo, lapho babengenele ezindlini bethathelwa amafoni, lalaba be-MDC ababotshwa bathathelwa amafoni. Ye, phela beyenzela ukuthi bekhangele bethathe i-information eyabi phakathi. So yikho kwenzakaleyo lapha. Uzananzelela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto akade eyenza. Lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi la kasimasela wodwa, kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili, abantu abayazi into abayenzayo. So ambona ukuthi siyalela ukuthi sicabange, ambona ukuthi singalela ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo.
Bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni leyi, okungaba yikuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangaba bekwenzile lokho. Kungakuliqiniso yini?
Thina vele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende. Lokho ukuthi ngabe ngabantu be-MDC ayisikho, ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo, kayisibo bantu be-MDC. Njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni, kuthathwa ama-laptop, yinto vele eyinhlala iyenza ebantwini be-MDC, yinto ehlala iyenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha, ukuthi nxa bebopha bahle bakuhluthunele ufoni, nxa ule-laptop bekuhluthunele, yinto phela ababeyenza umnyaka ophelileyo. Njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapholisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu, bevala abantu amehlo, ukuthi abantu becabanga ukuthi ngoguluva. Hayi, laba sibo ngoguluva. Sibacelile amapholisa, sathi mapholisa sicela lisiyangise thina, libabambe laba bantu, libachaze kuma-TV lakuma-radio, lisiyangise thina. Kodwa okwakathesi mapholisa, thina sicabanga ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha.